abantu sebephongukuthathwa abantu sebephongukutsho ekuseni usuka endlini yakungakayifika lasengezitolo lapho ufuna ukuyadinga khona kutholakala sobotshwa. Ngikhuluma nje umqoqo wenhlelo zebandla wama-youth ku-district ukuwabotshwa emalangeni adlule engkamohati ibanganyana elinganani esuka endlini yakhe ube sebotshiwe waletha enkambeni kwaba ngumuntu omele ukuthi akhiphe i-500 le-fine. Indaba bale i-lockdown akukhange ngilisiswe kahle kubonakala ukuthi i-lockdown leyi ivele i-lockdown ukuthi sikhuluma ngento ze-politics sokubotshwa ama-political leaders ayi-political party ma umuntu ebotshwa lapha kanti kuyathiwa umuntu uyabhadaliswa imali ye-fine but khonokhwana ukuthi imali le e-fine ebhadalwayo kungakhangelisiwa ngokuthi umuntu lowo uyenze icala li sokuphonguba yinto nje efana naye sokuyi-uniform yokuthi izinqumo zelokuyanibhadala imali 5,000 ngokubona kwani kuzavuka kukhathaza kusasa ngoba eZimbabwe akufanani laseBotswana akufani laseSouth Africa. E-South Africa abantu bayathula something ukuthi baziphilise here and there ngesikhathi se-lockdown lesi but eZimbabwe umuntu is getting zero, is getting nothing. Into yonke umele ayithole nga emgwaqweni lapha aphila khona.
Ezinye indlela uyatsho ukuthi abantu bayabephulile iziqondiso ze-lockdown kodwa beziphandela.
Angeke ngithi kona abantu bayabeqamulile iziqondiso ze-lockdown after isikhathi esasaba ukuthi i-interview 6 ngoba abantu engabesebeqamule khona iziqondiso ze-lockdown but abantu babotshwe emini even ngo-8 o'clockseni uyabotshwa kwabona ababotshwayo angithi ababezama ukuziphandela ngoba kumele sikubeke kube kile ukuthi abantu bazama ngokuphanda ngoba le lizwe alifanani lala amanye amazingo abantu babezama ukuzidingela okokudla lapha ngoba angeke phela uthi ulabantwana endlini uphonke uvuke uhlezi ngoba umfazi uzakubuza ukuthi uhlezi abantwana uthi batshona behleli. Into le iyenzakala edolobheni kakhulu yenzakala edolobheni leplantri lapho engikhona kahle emakhaya kuyenza kuyayenzakala nje ngesikhathi kanti imota zabo ziyahamba ziyehlika khona ngale
kodwa abantu bayazwisisa yini nge-COVID-19 leyi
elizweni leli kusesemuva kakhulu but abantu bayazama ngendlela zonke ukuzivikela ngoba abantu bagqoka amasiki njengendlela abatshelwa ngayo abantu basanitayizwa emashopu lapha ezindlini akulama-sanitayiza.